sizwile sibili kuthiwa uSoyile kaMongameli ufikile lapho ayehlala khona. Ubuye namapholisa akade fika 25. Wafika behlasela unkosikazi wakhe, iminyango ibivaliwe. So uthathe ihloka wagamula isivalo, engena phakathi elisa unkosikazi wakhe, efithe futhi impahla zakhe azishiyayo.
Manje abantu bathini nxa bekhangele khonoko okwenzakeleyo, kakhulu nxa sikhangele ukubana ngumuntu omele ahlonipheke kakhulu uMnumzana Mohati?
Abantu ngapha bazondile kakhulu ngoba akusiko kade bekukhangelele emtini yomdalo njengokhimbo Mohati. Ukhimbo Mohati ubaba nxa bemkhangele eBBG njengomuntu ovela eBBG engu-vice president. So into kade bekhangelele bekhangele ukuthi nxa behliphane nonkosikazi wakhe kumele behliphane okungakhanyiwe kumbe bengahliphani phambili kwabantwana. Bafundisana abantwana nxa ubaba egamula izivalo kusho ukuthi abantwana bonke bebhizwa zagamula izivalo nxa besinda nabo unkosikazi babo.
Ye, manje kusenzakala khona lokhu, bakhona yini abazamileyo ukulamula kumbe bakubukele njengoba bekulamapholisa?
Ukulamula uKhembu Mohati ngumuntu oyesabekayo ngapha eBeli. So ukulamula akula kade bezama ukulamula. Uzwa kuthiwa amapholisa yiwo aqine seyibamba ngoba besifuna ukukhipha isikhali sokuthi amdubule.
Ye, manje abantu bona abesabi yini ukuthi labo bengagcina behlangana lokunjalo, kakhulu nxa bekhangela ukubana kade sekufuna ukusetshenziswa isibhamu?
Abantu balokwesaba kakhulu, yikho lubona namapholisa ayehlulekile ukuthi alamule nxa kuthi bayamwesaba. So indoda yesabisi esatsha umuntu wonke, akula muntu ongamaduzelayo. Iyenza ntando yayo lapha. Kade sinza kuthiwa kule khampanini yababisebenza nabobhuru bakhe kuphathi yakhe, ufike lapho wakhipha izinto zonke ekhona amatafula wathatha ndlobezondile
bona bahlala ngapi? Kathana yini labanye abantu kumbe kwenzakala emphakathini? Kona
kwenzakala emphakathini sibili, ikokona kunamapicture lawo abathethe ethethe imota zidonswa, unkosikazi wamthethe imota zonke, izivalo ziganyeliwe, kuyakhanya emapicture sibili.
Manje lina njengebandla lithini?
Thina njengebandla yes silokusizwela onkosikazi, hhayi singazweli ukuthi ngumuntu wezanpiyo, but sizwela ukuthi omama bamele bahlonitshwe xa kule problem, xa kule ikinga bamele basolve ngendlela enjani engenadlakela phakathi. Omama bamele bahlonitshwe, omama amele ngabakhanyuliwe ngamahloka ukuthi bathathe impahla. Umama lo ngumama asibili ohloniphekayo esigabeni lesi, ngusenetha layo kungaselanga ukuthi ngiwebadlalile, but ngusenetha we-Bedridge. So umuntu ohloniphekayo akumelanga ayethiselwe ngaleyo ndlela.